Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 16 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nazi ezihamba phambili inani labantu ababulawa yi-COVID-19 ngosuku likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kuchumilane 14. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF kobulawayo izolo. Abahlali belokitshi lePhumula South kobulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ababanjelwe umkhuhlane bazinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4,367. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi i-COVID-19 ibulale abantu abaningi kanje ngosuku. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 46,378. Asebebhubhile bakhuphuke baya kunkulungwane ezine ezilamakhulu aphezu kwayisikhombisa 4,759. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bazinkulungwane phose ezingamatshumi amabili 18,253. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi lanhlanu 14,747. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokulwisana le-COVID-19 umnumzana uSenisipanda.
Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 oluthwana yi-Omicron lukhanya lumemetheka esifunguzane esikhulu. Ngakho uzulu wonke uyakhuthaza ukuba alandele izimiso kanye lezixwayiso ezivelela kwabazempilo kahle lalapho ezivelela kubafundisi nxa sikhuluma labo emabandleni ukwenzela ukuthi sizame ukumisa ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo siyazi ukuba sesiya kukhefu, abantu abaningi bafuna ukubuthana, ngakho kuqakathekile ukuthi izixwayiso lezo sizinanzelele. Njalo ngifuna ukukhuthaza labo abangafunyana belalo leligcikwane, noma umuntu acabangela ukuthi ulalo, ukuthi bantu hlala ngekhaya nxa ulalo leligcikwane, noma usubanjwe ukuthi ulalo, akuhlale ngekhaya ukwenzela ukuthi ungathelela abanye. Ngoba abantu abaningi uyatheselalo kodwa lokho efuna ukungena edrobheni, ufuna ukwenza ezinye izinto, wena ukwazi ukuthi kodwa ucabangela ukuthi ulalo leligcikwane, kungcono uhlale ngekhaya kuhambe abanye besiyayenza i-shopping lezinye izinto.
Ukhuluma ngokuqakatheka kokulandela iziqondiso zabezempilakahle mayelana ngalomkhuhlane, ungathi bayazilandela yini abantu?
Udube sesilale ukuthi abantu abaningi kabalandeli izimiso eziphiwa ngabazempilakahle abe-Ministry of Health. Njalo ke siyananzelela ukuthi udaba lokuthi umuntu agqoke imask ngendlela eqondileyo. Abaningi umuntu uyabe le mask kodwa ingaphansi kwamakhala, lokhu kutsho ukuthi kuyabe vele kungancedi lutho. Ikanti njalo abaningi ukusanitizer lokugeza izandla basakwenzi. babeloku bebamba ubuso babo ngaphe thinte ezinye izinto njalo abantu bayasondelelana kakhulu siyananzela ukuthi kumbe kusemabhanga kumbe kulapho kushopwa khona kumbe kulapho kwenziwa izinto ezihlanganisa abantu abaningi abantu abasakunanzelela ukuthi bamelane khatshana lakhatshana njalo sinanzelela ukuthi kule ndawo lapho kunathwa khona okuwoswa khona izinyama emalokitshini ethu endaweni ezehlukeneyo abantu bayabeminyene bengalawo amamaski njalo bengalandaba lokuthi lomkhuhlane ungamemetheka ngakho siyacela abantu ukuthi kulothi simelele ukuthi sichithwe ngamapholisa asizinukeni amakhwapha kube yithi esimakhatshana lakatshana esigcinayo impilo zabanye abantu.
Umnumzana uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo omkhulu okuphetha umnyaka njalo obukhangelelwe ukukhetha inkokheli entsha annual general meeting uchithwe ngodlakela ngabasekeli bezanu-PF izolo. Umhlangano lo ubuqhutshelwa ehoteleni yeRainbow kobulawayo. Abasakhulayo laba babikwa betheleke bengasadlanga nkotshana, batshaya abanye njalo bawisa amatafula besithi abantu ekade besemhlanganweni lo kumele bachitheke ngoba kungumhlangano we-MDC. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo obekhona emhlanganweni lo yena othi uzibonele ngawakhe.
Ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota ngibabone ngamehlo ami yibo abafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano. Abanye ngiyabazi abanye bathethwe abazihlalise kakatha abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 Street yeah 5 Street.
Bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle?
Bathe abafuni kwenze into ze-MDC lapha kabahambe bekwenze benzenza kibe emashonaleni yabo ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele lesitshona bakhona abathayiweyo kulodaka amadaka amabili athayiwe ngamampama phambi wami ukhona othayiwe ngempama ebuhlungu wesibili ngikukhangele ngamehlo bathayiwe abantu izinto zifike zawiswa zawisa izinto zehotelini okuluhlupho yikuthi i-Rainbow izano iyakukhola ukuthi into yabo so uma zokuzenziwa izinto ehoteleni yabathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi umhlangano we-MDC babuye becabanga ukuthi umhlangano we-MDC engakwaziyo ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo azama lokubisa amapholisa amanye kubuye ama-plainclothes bazama ukuletha amapholisa e-central so ngiyakucabanga bangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme wakuhamba adinga izigebe engazezakhe.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona kangazi ukuthi kungabe kuqhubekile lalobo ungaqhubekanga ngikhothi kulezi nqumo ezingabe zenziwa ngabantu abaningi basuke bahamba so iningi labantu lisuke lahamba kodwa lokhu kungisibonela sokuthi izigebenga lezi ziyethuka ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023 mbona yinto oda ngibezwa nje bekuthi hayi abantu laba abalefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngayimbi noda mbezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha Fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyile mbabonile abantu abathaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile manje asidlakela olubangelwe ngabantu odabe ku-ADA ludlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala bakubhalayo anti abantu be-social media ngama-analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonileyo ngaba bazi
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhethu likaZulu. Kodwa isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo utshele iStudio 7 ekobulawayo ukuthi abadale udlakela lolu ngamalunga e-Crisis in Zimbabwe Coalition alwisanayo hatshi abatsha bebandla lakhe.
Izano PF busy atesilungiselela ukhetho lwama provinces abantu ba busy basabalele kuma districts ba campaign eRainbow TV sathi yasikhathani sidilize umhlangano esingayibathanga kuso
bathi abantu abafikileyo bathi abanye bayabazi ngamalunga enu lanxa nje bengabaqambanga ngamagama
ngabe ngabantu abazephekelele baqambe ngamagama kube le post efakwe ngu-Pride Mkolo ilunga le-Crisis International bona bambe bathi bayi-coalition of crisis bebazithi bayini into le kukhanya kule 2.6 million US dollars eyadliwayo so ekhethweni leli kube lama-faction amabili and sokhanyake sokusobanti kule faction ezanqoba abanye bahle bafaka i-signal kuthiwa kwangena abantu abaningi kakhulu ngibona ividiyo nje lapha ku-Twitter
Ngezinye indlela dai ngabantu be-crisis abalwisanayo abalwa bodwa lina njengezanu PF alilani lakho lokho.
Thina silani lakho lokho zakufodela nje ama-screenshots lamanje ngiwabona nje lapha ku-social media. Ngawule ndlela zokuba kuphuma Pride Mkolo ngizothola lokho ekhona kobulawayo nje hayi bengibhola nje ama-sekis ekhotha labanye abantu. Hayi uzondila uganono wabo uthi uthole ama-death threats. Andiyabona abantu babemaqamba njengabantu be-opposition abantu bama-CSOs lawa ahambeza anancedisa abantu wona ngamalunga e-MDC. So thina uthi besifake edabeni labo I think it's the waste of time.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF sixoxela ekobulawayo. Abahlali belokishi lePhumula South kwabulawayo bavikwa sebethwaliswe nzima zindwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulale ama-asbestos njalo zibuye zidilize impahla. Inkundla ye-Community Podium yethule umfanekiso enkundleni ye-Twitter izolo oveza indwangu zihlezi phezu kwezindlu zingagqize qhakala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Indwangu lezi ziyafika zikhwele phezu kwezindlu siyakwazi ukuba nendwangu vele idlala njani. Khonapho ngingavulala lokhu kukhanya kuyafa ama-asbestos njengoba siphakathi kwesikhathi sezulu sokule ngozi yokuthi izakhamizi sezilohlupho olokuthi nxa izulu lisini amanzi azagcwala phakathi ezindlini. Njalo eziyindwangu uhlupho lwazo kuthiwa ziyangena even phakathi ezindlini zingathola ungavalanga kuhle bese zithatha lokudla okukhona phakathi. So ke abantu bayakhala kanzima sibile ukuthi akusatshiya lutho phandle umuntu engaze ngathi kumbuya wayo uyawatsha kumbe weqeda ukugeza impahla zakhe imigali yakuthi ayitshiye phandle uyesaba ngoba lezi ndwangu zikhanya zihlukumeza abantu ngendlela eziphakemeyo. So ke izakhamizi zikhathazekile kakhulu ukuthi kambe zadubeka kangaka zona zihlezi edolobheni kufanele ukuthi nga lento zenzakala emakhaya ngokunjalo abantu bahlukumezekile kakhulu ngempahla zabo ezifayo ama-window panes afayo le mpahla zabancabe gesile phandle laphana eziphongukuhlakamezwa nje lazo zibulawa yilezi ndwangu.
Ugatsha olumele luluphathe lolu daba iluphi njalo luthini?
Well, sikhangele ukuthi ugatsha olufanele lusebenzele indaba nguye umasipala ngokwakhe esebenzisa ugatsha lwama-rangers. Kodwa siyakunanzela ukuthi ama-rangers nxa inyamazane sezihluphe kakhulu labo basebenza lugatsha lukahulumende olwe-wildlife labo ukuthi bancedisane. So ke ngokunjalo imbiko sihanjisiwe izakhamizi ukuthi umasipala la abone okokwenza esiliqinisa lokuba nakukhona okwenziwayo ngoba nxa kunanzela ukuthi uhlupho lolu soluphakeme kangaka sokufanele basebenzele be-wildlife njengoba njile.
Ngaphandle kwendwangu lezi, ungathi zikhona yini ezinye inyamazana ezihluphayo khona ngapho koBulawayo?
Ye, zikhona ezinyamazana ezihluphayo. Sike sathola futhi umbiko eGwabalanda lapho abantu abehlaselwa khona zinkawu. Kwazi sizathola umbiko ukuthi inkawu ibisihleze endlini ingasaphuma okuyizilokhu izihlidlayela phakathi. Lako masinya safonela bona bakamasipala, bona ama-rangers ukuthi bagijime bancedise. So ke uhlupho lolu lwenyamazana lukhanya lukhona. Kodwa le nyamazana lezi eza ngekhaya lazo eqinisweni zithwalisa abantu nzima. Ikakhulu khona kubophumla South ukuthiya ngapha kobomkulumane 12. Usethu siya kubogwabelanda emagogo north. Uyananzela ukuthi kuba la madongi ikakhulu futhi ephumula khona ngala madongi ahlukumeza abantu, abantu bayakomplaina, bayakhala. Ingadi laphana bayalima, amadonga ayangena adle. Akwezi indawo izimbuzi ziyangena zidle, onkomo bayangena badle. So ke siyananzela uhlupho solukhona lokuthi inyamazana sezibanenge edrobheni ngaphandle kwalezi inyamazana zendle, laze nezezinye esizifuyayo lathi sezihlukumeza abantu kakhulu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulamasotsha amabili afele engozini yokubhewuka kwemota yawo emgwaqweni osuka ePlumtree usiya eMakorokoro izolo. Amasotsha la ebelanda umhlangano kamongameli yemasoni Mnangagwa. INewsday ithi induna yemaswingo uChief Murinye usexwayise umongameli Mnangagwa ukuthi ulakho ukunqotsha kukhetho luka-2023 nxa engekela ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Ikroniko ithi uhulumende useqinise amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 emingceleni yelizwe njalo usekhuthaze abantu ukuthi bekele ukuhamba-hamba ngekhefu lekhisimusi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ekuseni, nivuka njani? Hayi, siyabonga bakithi, siyabonga. Sibonge nje zonke izinkulumo ezikhulunywayo zizizwayo ngoba hayi thina indaba sidlala esuku zonke bakithi. Ibithi lizwe ke lisiyalithanda, into uma ithandwa ithanda, hayi ukuthi singama-politician. Hayi, silalela kuphela sibeyazi ukuthi kumi kanjani, yini okuguqukayo, yini okulokhu siyaphansi. Ilizwe liyavuka na kumbe ilizwe lisuke lisifa siyaphansi na? Hayi, sibonge laphana kulo mngane wami laphana omunye okhulume ngokuthi uzawuthi imigwaqo yalungiswa. Lami ake ngibe the big question enjalo ukuthi kathi limgwaqo elungiswa ilungiswa ngaphi? Abanye abantu engizobe njalo bethi imigwaqo siyalunga iyavulwa. Kithi bakithi siyasokola le Plumtree la, kula mgwaqo olungileyo. Ni Plumtree liyanabona uma ikhangele ibhoda yesibili ubukhulu. Ingesibili ubukhulu yiyo futhi ibhoda yakuqala maybe yasebenza abantu kakhulu abantu belokuze abe Plumtree yaqala ukusebenza endaweni ezifana nama-South Africa. Ibhoda kakhulu ukuthi angayiyo vele imigwaqo elungileyo lanodombodema labothekwanrod leyana leleyobozinyama le kodwa siloke sisahamba emigodini. So khonaphana nje uvele from usedorobheni nje is about maybe 50 meters ma uphuma nje Plumtree uhle vele uqale nje vele ukuthwala nzima mgwaqo awuhambeki 50 meters. Imagine khonapho uyaze siya kumakulela 200 and something 100 ks. Usho ukuthi ithola ukuthi manje siya ku-100 ks ngihamba maybe 6-7 hours wakwakubona ngathi khonoko. Hawu bakithi, imali ibhadala bangake amabhoda kodwa kuthi uyabhadala si-insurance ngiyani? Hayi, lisiqolele bakithi.
Sawubonani balandeni baka Studio 7 njani lonke, ngiyalizwa liyakhuluma kodwa enankani kodwa ngalomuntu othwa ngugawu lothi ufuna ukuvotela kwapha emathebeleni ndinode. Hayi, lana wathi vele upane khona abo ndingabe jojolo kumbe ngingabangaphi kwapela upane umuntu lo ma lehlala imlando ekhuluma ku-Studio 7 inkulumo zakhe umnyaka lodlulele lapho wayekhuluma ngendlela enjalo. Yazi ngambona limvotela kathesi, hayi labelehluleka lani angazi kathi kehlulani lani kelitshintsha umayitiro man, likelitshintsha isimo mani. Azumoto votera lo mpere inkulumo zakayizi ngenhlanisi zezikhuluma umlaleli lapha ku Voice America. Ukhala simuntu ovotela umuntu ufuze uchayisa ngehlala phansi ephumule manje. Bawona ngehlelo lophansi limi wasimini.
Sanibonani basazi beStudio 7. Ukhuluma lo uThulana kwendlovu enkayi osikhubukhubu futhi ngiyaphinda njalo. Kunini sithumela ama-message lapho kabalwa. Lakho lapho sokungathi sokunenkitha bechabe futhi njenge-ZBC ukuthiwa kubalweza amashona kuphela. Lapho sokubalweza esikhalangeni kuphela. Ezibhalwa kwezinye indawo azibalwa. Incwadi zakhona zamani kungcono benu lilinganise. Liqathanise kubuye kahle lizwe eminye imibono evela kwendawo. So ungathi Studio 7 ngeplan kuphela hayi. Ikani ukwenza kanjalo ngiyaphinda futhi igama lami uThulani Ndlovu kosikhubukhube enkayi. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Sanibonani nabalaleli baka Studio 7. Ngiyabonga uKholeni Mzokamazo kwaDube engcebeni eGwanda nesigodini. Ya kuzima ya bengilalele asakhe filimu omama bechaza ngendlela abashaywa ngakhona ngegugula wonde omama abahlupheka ngakhona ngendaba yegugula wonde abantwana abafa begitshezwa amatraki esayitini lasembembeswane. Ya indaba yayibuhlungu lento leyo ngoba ma ubheka le filimu le ma ulalela inkulumo yabomama labo noma obaba labo ngoba kukhulumile omama kukhulumile obaba bengilaleli angiqadanga ukuyilalela le nkulumo le sesingayicima ngoba kubuhlungu okwakusenziwa nguhulumeni wezanu kubuhlungu okwenzeka ngingazi abantu abanjengobogawule ma besizwa inkulumo ezinjengalezi ma bebona la mafilimu esakhe filimu ukuthi bona bathini. Ngiyamuzwa ugawule manje uyakhuluma uthena ulwela ukuthi abe ngumphathi wezanu emathebheleleni nothi uyovotelwa ngubani ugawule ngubani kodwa umuntu ongavotela ugawule ukuthi abe ngumphathi. Kubuhlungu ngendlela umama lo akhuluma ngakhona ukuthi washaywa ngengodo bekhunyuliswa omama phakathi kwabantwana phakathi kwabakhwenyana phakathi kwabomamazala into eyayisenzeka ngendlela ma ngiyilalelisisa kahle indlela ababebashaya ngakhona kusese indlela laba ababebashaywa ngakhona eflabos ngesikhathi sempi mina bengiseflabos ngesikhathi sempi endani yasekhankabezi amazalulazi bebeshaya obaba beshaya omkhulu hhayi ngenswazi ngengodo bebabulala.
Studio 7 salbonani zihlobo ezinhle ezithandekayo bantu bakaNkulunkulu. Ngiyalibingelela lonke nje zihlobo labangane yimi uzikode ngilapha kwelase Botswana. Ngingabala elinye iphepha lapha izolo lapha ade lisithi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has identified the Zimbabwe National Road Administration ZINARA Vehicle Inspection Department VID and ZRP as the most corrupt state departments. They pocketed at least not less than 200 USA a day. Studio 7 asimanga iphepha leli ndibone lapha izolo. Kwenzakala kimi mina zikode ngatshayisana layo mina iroadblock 10 kilometers to Plumtree eyama-VID ngize ngithi amapholisa angcono i-VID leli lahluphana lami lifuna i-20 USA ngenxa ye-indicator anjele ukuthi iyatshaya kodwa kuyicitshe laba abantu ba-corrupt. Undodalwana u-corrupt ngiyamazi ngamqamba lokumqamba nomnyama oqathola intama enkala kade ngangendle.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abakhokheli bamazwe aseAfrika sebekhuthaze ohulumende babo ukuthi bafake imali eningi kungatsha zempilakahle ukuze benelise ukulwisana lemikhuhlane efana le-COVID-19. Umsakazo munye uthi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin lomkhokheli weChina umnumzana Xi Jinping babe lomhlangano besebenzisa inkundla zabo mabonakude izolo. Umhlangano lo uza ngesikhathi kudlondlobala ukungezwani phakathi kwamazwe ababili lava lamazwe asentshonalanga. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wethekelele esigabeni seKentucky ukuyazibonela umonakalo odalwe isiphepho kulumango kanye lakwezinye izabelo eziyisithupha. UBiden ubhode emadolobheni atshiyeneyo eKentucky ehlangana labantu abadilikelwe izindlu kanye lababhujelwe izihlobo labangane kulumonakalo. Isiphepho lesi sibulale abantu abedlula amatshumi ayisikhombisa lane 74 eKentucky, njalo sibulale abedlula itshumi lasithupha ezabelweni ezigoqela iMississippi, iMissouri, Illinois kanye leTennessee. UBiden uthembise abantu laba ukuthi bazathola uncedo lokwakha kakutsha kuhulumende wakhe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai, yena ohlala e-Ohio khonapha eMelika.
Into eqakathekileyo uma ngumongameli welizwe ikutshengisa abantu ukuthi ulabo ngezikhathi ezinje. Kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngama-investments anjengezindlu, but premier of all abantu labantwana asilahlekele ngabo by this tornado. So ukuhamba kukamongameli welizwe uBiden esiya eKentucky uqakathekile ngoba it shows the humanity of the presidency, not the president but the presidency, le government elizwe.
Ikona kuyini kahle kahle okuphuthumayo abantu laba abakudingayo abangancediswa ngakho?
Sibone umnumzana Biden thembisa ukuthi bazancedwa with their livelihoods, abalahlekelwe imuli. It's always good ukuthi babone labo ukuthi abantu abaningi are concerned about them. Uncedo abangalinika abantu laba is ukuthi FEMA siyakwazi ukuthi iye hamba phambili to assess ama damages and then reimburse abantu to start again. So uncedo oluningi okakathesi is maybe current situation but dingelwe indawo zokuhlala for the meantime because siyakwazi ukuthi kathesi sokubanda lakho and sokuyiwinter and the construction eziningi will have to take place spring le summer. But kathesi I think uncedo is accommodation, school districts yabantwana, jobs for abantu ababe move from one place to the other because siyakwazi ukuthi sometimes they might need to move out of state to get accommodation, school for their children, lemisebenzi eminingi.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu ngokwakuqala esikhathini eside ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kanje ngosuku. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi umhlangano wayo wokukhetha inkokheli entsha uchithwe ngabasekeli bezanu-PF wobulawayo izolo. Kodwa abezanu-PF bayakulandula lokhu. Abahlali belokishi lephumula South kwabulawayo sebethwele nzima ngendwangu ezikhwela phezu kwezindlu zibulalele mpahla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo. Mom.